zichayela izandla izakhamizi zezibalongo eCholocho kulandela ukuqalwa kwakhiwa kwezindlu zokufundela esikole esitsha sezibalongwe secondary kule ndawo. Izakhamizi ziqalele uhlelo ngozibandlela ka-2017. Ngemva kweminyaka elikhulu isikolo sezibalongwe primary school sakhiwe, imizamo yokuthi kube nesekendari ebelethwe yilesi sikolo ibilokhu isehlula. Lokhu bekwangela ukuthi abantwana abaqeda ugrade 7 kule ndawo yezibalongwe bahambe imimango emide kakhulu besiya esikolo ezinjenge-Skente leNemani secondary okungumango owedlula amakhilomitha alitshumi. Isakamuzi sezibalongwe osebenza kwele South Africa kanti kuyenjalo onobhala uhlelo lokwakhiwa kwalesi sikolo umnumzana Athol Ngwenya uthi baqale kwakha lesi sikolo ngoba iningi belivele lihle liphelele ku-grade 7 ikakhulu amantombazane njengoba bekusiba ingozi enkulu kibo uhamba imango engaka.
Babanye bahamba isikhathi eside kakhulu, uthole ukuthi umntwana uma esefika esikoleni kasakwazi ukukonsentrate emabhukwini akhe, sengumuntu uphathele umisi noma efunda noma usithe efunda ezifundweni zakhe kasakwazi ukukonsentrate kuleyo zinto lezo. Siyacela phela lo government ukuba ngabe ngasingenelela kule project yethu isebenze ekuphele.
Ngakwelinye icele isakamizi kulendawo umnumzana Lamek Ncube uthi konke osekwenziwe khathesi konke kwavela kuzo izakhamuzi. Ngo-2017 izakhamizi kulendawo zikhuqa imali ephezu kwezinkulungwane ezingamathumi ayisithupha amarandi. Umnumzana Ncube uthi yizo futhi ebezitshaya izitino kanti-ke ziyatshintshana ukusebenza mahala kulesi sikolo.
Ngikhuluma kwamanje sithengile imethiriyeli seziyenze islebi se-classroom block esesingako-ke manje ukuthi bona kuphakame umduli. Uma usiqeda uphakama umduli-ke sesikhangelele ukuthi sithole usizo kuma-donors basincedise ubane sithole i-roofing ngoba abantwana bafunda sacela ama-block ayi-2 e-primary.
Uncube uthi ukubhaciswa kwabantwana bezibalonge secondary e-primary sokudala uhlupho lokuminyana okukhulu.
Next year besikhangelele ukubona u-form 3 lo-form 4 baphume baye ngase-secondary yiko besinesicelo ukuthi ama-donors siwathole basincedise ukubana sifake i-roofing nama-toilet le-teachers cottage. Yizo izinto besicela ukuthi kona sizithole ngokuphangisa. Siyakhalaza ukuthi kena umphakathi wakithi osizwayo kumbe ongizwayo basimukele basilekelele.
Ngokwakhathesi lezi zifundi lapho ezibhacwe khona e-primary zifunda zihlezi phansi ngoba akulazitulo lamathebuli okoneleyo. Abanye bafunda bengela ama-yunifomu ngoba abazali bengela mali yokubathenga. Izingwalo zokubhalela, ezokubala, lezinto zokubhala ngokunye abakudinga kakhulu abafundi bakulesi sikolo. Ngokwamanje izakhamizi zalindawo ezise-South Africa zikhipha ama-R50 ngenyanga kodwa limali ayifiki ndawo. Izakhamuzi lezi zithi zifuna ukuthi kusiyafika u-2020 lesi sikolo sibe sesiphelile, ngakho zithi kudingeka usizo lesiphangiphangi ukuze leli phupho lifezeke. Lesi sikolo 7 Johannesburg kwele-South Africa, ngingu-Benedict Mhlapo.